Soko izika defender baku VOA Njebele.
Amashono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zika ward 26 sengethako bulawayo zitshengisele namhla zisola ukuthi ibandla le-Citizens Coalition for Change lifuna kuncintise umnumzana Norman Hlabane. Zona zifuna kuncintise umnumzana Mpumelelo Moyo kusikhundla sokudinga ozamela lindawo ekhanselini ukhetho lwama-by-elections ngenyanga ezayo.
Labo ayisibo bantu benhlanganiso yethu, ayisibo ma-residents njalo. Ngabantu ayisazi labo ngo-2018 bahle bayala ukubuya emhlanganweni basihlalele ezindlini zabo.
Abesifazana abahlala emaphandleni bathi kuyadingeka ukuthi kusungulwe inhlelo zokuhlola abantu ukuthi balomkhuhlane wemvukuzane kumbe hatshi emakilinika lasezibhedlela ezigabeni zabo ukuze benelise ukufinyelela lolu sizo kanye lokwelatshwa ngokuphangisa.
Ingabe kulesi khathi sokuthi ungilulekayo ngemva kwenyanga ezintathu kube lokuhlolwa njengemadorobheni. Emadorobheni bayahamba bayihlola, emakhaya ngabe lapho emakliniki kuyahlolwa imvukuzane ngoba isifo esibi. Abantu bahlolwe ukuthi kabalayo yini ngebalayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Izakhamizi zika-Ward 26 engethako bulawayo zitshengisele namhla zisola ukuthi ibandla le-Citizens Coalition for Change lifuna kuncintise umnumzana Norman Hlabane. Zona zifuna kuncintise umnumzana Mpumelelo Moyo kusikhundla sokudinga uzamela lindawo ekhanselini kukhetho lwama-by-elections ngenyanga ezayo. Ibandla le-CCC belithe umnumzana Mpumelelo Moyo wavuma ukuthiya lo mncintiswano ngoba sebencintisa sebebabili lo mnumzana Hlabane, kodwa yena ubikwa esithi kakwenzanga lokhu. Isikhulumeli sesigaba sakobulawayo kuleli bandla umnumzana Sweden Chirowoza uthi umnumzana Moyo kanye lalabo abatshengiseleyo abasomalunga ebandla labo.
Labo ayisibo bantu benhlanganiso yethu, ayisibo ma-residents njalo. Ngabantu ayisazi labo ngo-2018 bahle bayala ukubuya emhlanganweni basihlalele ezindlini zabo. Njalo savela sawukhuluma emhlanganweni we-province kuma-minutes ethu ukuthi i-stakeholder ngeke waba umuntu owebandla eliphikisayo. Sithi ukuthi umuntu wezanu lo muntu ovela uhlangothi lukamonzora ngeke watholakala eseyi-stakeholder. Yikuzama ukuqina izakhamizi, yikuzama ukuqina isizwe seZimbabwe. Amalunga e-CCC esithi thina yi-Citizens Coalition for Change esiwaziyo ngamalunga athobekileyo alembeko alandela umthetho wephathi. Lokho kokutshengisela ukuzama ukuhlambaza iphathi ayisiwo mkhuba wethu esiwaziyo.
Kungabe kuliqiniso yini ukuthi kulokukhethana ngemihlobo lokuthi lanxa kwakufanele ukuthi umnumzana Hlabane ancintise njengoba kwakunguye owayengukansila waleso sigaba, kodwa kwakufanele abantu beqale bemvume i-confirmation njalo abantu abamvumayo?
I-confirmation le elithiyo sebevele bayiphambanisa ngoba i-confirmation ayisiyo nto yokuthi kubizwa abantu abancintisana le-party yethu. I-confirmation kubizwa ama-stakeholders, ama-residents. Sozananzela ukuthi kuma-residents aphana kwanisa ukuthi kube lamasotsha, kube lama-teacher, kube labo-headmaster abangama-civil servants. So siyabe singafuni thina ukuthi into ezinjeyana ziphume kuma-newspaper even la ku-internet ngoba phela abantu labana ukuthi sebeyahlukuluzwa nguhulumende. So bona laba abathumeze ama-video baphambanisa umthetho wephathi njalo utshengisa ukuthi into yangkhona isiyo yephathi. Ye, umthetho wethu wephathi ukuthi nxa kukhitshwa izinto umbiko uphuma through the communications department ukhitshwa yimi. So khonokho uhle utshengisa ukuthi into yavela yenzwa ngumpumelelo Moyo yayingekho emthethweni. Kwakungamelanga ama video nalana abe khona umuntu eyedwa angaze ake asukume athathe obhululu bakhe abese sithi yena you ama stakeholders ngeke savuma ihlazo elinjalo ebandleni lethu. I-confirmation process yinto enhle ebisungulwe ngubaba Nelson Chamisa esuke yaphamjaniswa njengabantu nalabo abathanda izikhundla kakhulu ngoba kathesi sokungcolile ibiyinto eyadimele ilethe izakhamizi ukuthi bezikhethele kuhle but kwaba labanye abayizihwaba abathanda ukuthi bebe yibo abathatha izikhundla besebethatha abangani babo bebabuthanisa bebathengela utshwala besithi kuthiwa ngama stakeholders yikho sokwenzakale khonapha enketha wathi 26. So thina njengebandla asingeke sakuvuma khonokho ngoba i-confirmation ayisiyo nto eyokuthi kubizwa abantu abancintisana leparty yethu. Hayi ukuthi kule tribalism la ngamanga luhlazwa ngoba uhlabani lo kaso wesijoneni uhlabani ngomunye walabantu abazibiza ukuthi ngabesisuthu njalo izinto ngenkulumo elethwa yizitha ezingafuna ukubona abantu bebambene njalo ngamanga futhi aluhlazi ukuthi abantu benketha bayaluhlabani into eyenzakalayo ukuthi kwaba lo muntu owabuthanisa abangani bakhe wathatha ama cellphone wathatha ama video waqamba amanga ukuthi izakhamiza sifuni uhlabani.
Lo umnumzana Sweden Chirowota isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni sakoBulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Mpumelelo Moyo ngalolu daba ngoba ubelokhe engakaphenduli imibuzo athe simthumele yona kumakhalekhukhwini wakhe ngesikhathi sisiya emoyeni. Amabandla ezombusazwe athi aphakathi kokulungiselela ukhetho lwama-by-elections njalo akhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kuhlelo oluqhutshwa inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission. Unkosikazi Lilian Mlilo oncintisa kukhetho lokudinga ozamela uward 12 enjube koBulawayo owayevele engukhansila walesi isigaba ekubandla le-MDC Alliance lingakabi Citizens Coalition for Change uthi uphakathi kwala amalungiselelo. Waxotshwa libandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe selithe yena labanye bakhe emakhansilini kanye lephalamende ngabebandla labo abangasalandeli iziqondiso. Asezweni ingxoxo esiqhubelo nkosikazi Mlilo kanye lamalungiselelo akhe.
Yebo, ngizangena kukhetho elizenzakala mhla ka 26 March. Ngizabe ngilabo mama abathathu engizancintisana labo lo baba oyedwa. Umama oqala nguMary Ncube oweZanu PF. Owesibili abe nguEsnat Khumalo weRTZ. Kube sokusithi olandelayo omunye kube nguVisitor Ndebele weMDC Alliance. Kube sokusithi ubaba ngwezaphu uCaster Sanda. Yibo abantu engizancintisana labo kukhetho lwama-by-election oluzayenzaka lamhla ka 26 March. Ngendlela i-electorate eyazonda ngayo ngesikhathi ngikhutshwa esikhundleni bayangithembisa ukuthi hayi bazangivisela ngoba ngingumuntu owayesebenza kuhle labo.
Khona vele ukususwa esikhundleni sakho wakubona kulungile yini?
Ukususwa kwami esikhundleni ngakubona kuyinto engaqondanga kakhulu ngoba kwa-violator abantu abangivotelayo i-electorate yibo abangivotelayo basala bengelamkhokheli ngesikhathi sokuthi bona bekhangelela ukuncediswa yimi kodwa babona sengikhuchiyo basala sekungasela muntu obancedisayo. Mina ngakubona kuyinto embi kakhulu, kuyinto engekho emthethweni njalo ngikhitshwa libandla engangingahambi lalo. Ngakubona kuyindlela yokuhlukumeza isigaba, lokuhlukumeza mina njengomama owayekhe ngikhethwe ngabantu ukuthi ngiyebamela bengithemba bengazi futhi ukuthi ngisebenza labo kuhle njalo kuyi second term yami kodwa ngiyakubona ukuthi ngendlela abantu esigabeni sami abazonda ngayo ngendlela engaphuthwa ngayo hayi ngibona beza ngibise esikhundleni sami ngibuyele futhi njalo ngibabambe ewadini sebenze labo ewadini ngibona abantu ngendlela okwenza ngayo bazonda kakhulu ngoba umuntu wangikhipha esikhundleni angingenanga ngebizo lephathi yakhe mina ngibone ngani hayi konke kuzolunga mhlaka 26 I'm very confident enough ukuthi hayi ngiyabuyela ngiphinde ngibakhokhelele kuze kuyefika isikhathi kuvalwa sesilungiselela ukhetho oluzayo ngo-2023
aqhubeka njani amalungiselelo njalo lethemba lokuthi unganqoba yini sesikhangela abanye oncintisana la
amalungiselelo okhetho oluza kuba khona hayi ayahamba ngendlela eqondileyo ngoba kahle ngilungisa ama-flyers nama-posters nama-t-shirts then sesizawenza i-launch ukuthi siqalise ukuyenza i-dot-com bona amalungiselelo aza kuba mahle kakhulu labantu bayaparticipate and abantu bayacooperate loba sokube le-change ye-name le-color but abantu beya-cooperate
lo unkosikazi Lilian Mlilo okhankasa kusikhundla sokudinga ozamela uward 12 enjiwe kobulawayo unkosikazi esnat khumalo ozancintisa kukhetho olufanayo esigabeni sinye ekubandla le-republican party of zimbabwe elikhokhelwa ngumnumzana kwanele hlabangana usanda ukutshela intatheli izindaba ukuthi ulethemba lokuthi uzanqoba ancintisana labo uthi amakhansila edolobho lakobulawayo ayehluleka ukuhlanza idolobho njalo lezikolo azithuthukanga ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu ababhubhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 embikweni owethulwe izolo bathathu njalo abahlaselwe yi-coronavirus bafike phosa amakhulu amabili i-165 asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela leli gcikwane sebesedlula izigidi ezine i-4.2 million. Uhulumende uthi lanxa amanani la esehla abantu kufanele belandele iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 behlabe ijekiseni le ngobuningi babo ukuze kube le-herd immunity. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ukukhuphuka kwezehlakalo zodlakela lokungahlaliseki elizweni leBurkina Faso sokubangele ukuthi abantu balelo lizwe bayidinga ukuphepheli emazweni angomakhelwane lokhu sokubangele ukuthi ingxabangxozayo esigabeni seSahel ibhahe ngoba impahla zokusebenzisa kanye lokudla zingeneli abakhokheli ababili abasesigabeni se-Europe bakhangelelwe ukwethekelela isigodlo seRussia nese-Ukraine kumalanga alandelayo ukuyakhulumisana nabanye babo ukwenzela ukuyekethisa abathi yimizamo yeMoscow eyokuhlasela ele-Ukraine. Studio 7 esakaza eZimbabwe sizasiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abesifazana abahlala emaphandleni bathi kuyadingeka ukuthi kusungulwe inhlelo zokuhlola abantu ukuthi balomkhuhlane wemvukuzane kumbe hatshi emakilinika lasezibhedlela ezigabeni zabo ukuze benelise ukufinyelela lolu sizo kanye lokwelatshwa ngokuphangisa. Lokhu kuvele ngesikhathi kunanzwa ilanga le-World Cancer Day izolo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Unkosikazi Matilda Dubo odabuke insiza South uthi azitholakala indawo zokuthi bayihlole eminye imikhuhlane yemvukuzane ngemtshina ngaphandle kwevele kuphela. Kungakho ukuthi kuyadingeka ukuthi labo bahlole lo mkhuhlane emaphandleni ukuze bathole ukwelatshwa kusesemasinyane.
Ingabe kulesikhathi sokuthi kumbe kanye ngemva kwenyanga ezintathu kube lokuhlolwa njengemadorobheni, emadorobheni bayahamba bayihlola, emakhaya ngabe lakho emaklinikhi kuyahlolwa imvukuzane ngoba isifo esibi yikho siyacela ukuthi ngasiyalamulelika kube lokuhlolwa abantu bahlolwe ukuthi kabalayo yini kumbe balayo la uzuze sukhululekile ma usuhloliwe siyanxusa uhulumende kulokhu omelele zempilakahle ngoba umkhuhlane obuhlungu ungawukhangela xa ubambe omunye umuntu kubuhlungu kakhulu
Unkosikazi Siphathisiwe Nkalo esilikwe uthi lanxa bezempilakahle bayake befika emakhaya abahloli wonke umuntu
ukubuya bayabuya sibili abazohlola lapha ekliniki yakithi bayabuya bezohlola i-cancer ngithi but nxa befika bafika bakhethe bathi bafuna kuphela abaphila negciwane le-HIV so ukuthi uhlelo lwangikhona luhlelo luphi njanayi lamangikwazi kodwa bafika bekhetha besithi bafuna abaphila negciwane le-HIV okungakuthi abaningi abangekho kuhlelo lwe-HIV abahlolwa vele abakaze bahlolwe kukanti vele siyakwazi ukuthi i-cancer isigcwele kubomama abaningi abakwazi ukuthi bakufithisini
umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazana lamantombazana e-Human Development Association Zimbabwe unkosikazi Sethekeli Cabangu uthi akulasizo olutholakala emakliniki emakhaya
so sithola sinobunzima kakhulu ngoba umuntu ma ngabe ebe ecabanga ukuthi angabe enayo i-cancer kumele ukuthi aye emadolobheni aye emadokoteleni la azokhupha khona imali ukuze akwazi ukubana afakwe emthineni emkhulu ahlole ukubana i-cancer unayo ngoba la ema-clinic wethu asinayo emshina yokubana abantu ba-checkwe yilo uhlupho esizithola sinalo kakhulu noma ungaba-educator labantu ubatshele ukuthi i-cancer iyizigaba ezinjani i-cancer itholakala kuphi nakuphi kusuke kungasekho ulusizo ngoba usukungela nto ongabasiza ngayo
kungakho uthi kuyadinga ukuthi kuqhashe odokotela abazingcwethi kumkhuhlane wemvukuzane ezibhedlela ezisemakhaya
ma ngabe kungenzeka uthole lawo abantu abavele beyibo abaziyo nge-cancer kangcono abangamadokotela bakwazi ukuthi bafakwe endaweni ezisemakhaya abazofika bekwazi ukubana lento le ithestwa kanjani sibe labadokotela abaqeqeshileyo abaziyo ngalo msebenzi we-cancer ngoba manje ma ungaye eclinic ulwazi lwangikhona ngibone ngathi lufishane kakhulu ukuthi lufinyelele abantu labantu ma bengafakwa emakhaya barolwe out bakwazi ukuthi bahambe betest abantu emakhaya abo bebacheke ngoba abanye abantu thola ukuthi sebengabantu abadala abangakwaziyo lokuthi umuntu asukume la akhona ayo emtholampilo
umqondisi wezempilakahle ezansi emandabeleni unkosikazi Robert Kotore uvumile ukuthi abalayo imitshini yokuhlola kanye lokwelapha imvukuzane esixhwalile uthi kodwa balazo indawo zokuhlola imvukuzane ezibhedlela ezikhulu zemaphandleni lo nyaka umkhankaso wokulwisana lo mkhuhlane wemvukuzane unanzwe phansi kwendikimba ethi Closing the Cancer Gap okuyinkuthazo kubo hulumende ukuthi bethulele wonke umuntu inhlelo zokwelathwa lomkhuhlane ngokulinganayo ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemadawundeni egwanda
siyabonga Albert ngeselitshiye kancinyane ezandleni zikachris kande we-studio 7
ngali tshona njani izilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngoChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sibhoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zemandebeleni bengabhalisi ngobunengi ukuyavota
abantu bemathebelelendi balenkinga yokuthi i-election ayisela meaning kubo in terms of ukuletha ukuphila lokudla okuyikho abantu abakudingayo empilweni kukabili-ke isizathu sikabili sokuthi abantu bangadingi ukuvota uregister ukuvota kulalaba aba-actively involved in discouragement encouraging it, would not. Don't, because siyakubona thina masibe ukuthi abantu laba bakhetha a few individuals eMathebeleland ababafaka kuma positions of influence both the PFCCC and to some extent even ZAPU and other small parties. So iparty le encane le okuthiwa yi-MRP ibisibonisa abantu nabanye ama individuals ukuthi why wasting your time, lidingela abantu imisebenzi laba abasetshenziswa njengabodeputy. At the end of the day makuthiwa kwavota nothing happens, kuthi umgwaqo wetsholotshi esabe kusuyisichibi nje weplan to limele, akula muntu ozihluphayo ngokuthi kulungiswe indaba zeMathebeleland. Abantu beMathebeleland imisebenzi yabo ithethwe ngabantu beMashonaland and so on and so on. Bagijima abantu be-MRP bebanga imisindo besithi manje why ukhashwa abantu laba lalapha lalapha. Okwesibili, njengoba nithe kukabili, yilabo nje abazicabangela ukudla ukuthi ma ngisuka lapha kuthiwa kangiyerejista ukuvota, ngirejistelani ngoba mina ngithengisa amatamatisi ami la i-20 minutes ingekho mina sengiqalisa ukubhala amaphepha nje ngiyavota, amatamatisi ami abengathengwanga. Ukuvota akunginikezi mali, akunginikezi sinkwa, akunginikezi noma yizuka. So bazitshela nje ukuthi we have to look for i-life nokudla. So into yakhona ikabili njengoba ngishilo, and at the center of it all is the fact that akula i-meaning to election. Ayisizi ngolutho, isiza laba ababe bedinga ukuthi bavotelwe babe ngo-deputy here and there, which is very sad.
Khona okungabakhuthaza ukuthi bayevota, asithi kutholakale umkhokheli osuka esigabeni seMandebeleni, bengayamvotela yini abantu nxa umkhokheli yena lo engabe khokhela ibandla elinjengele CCC kumbe yona iZANU-PF?
Angikholwa ukuthi just by changing ukuthi kube ngumuntu weMathebeleland osekhokhela i-CCC kungayenza ukuthi abantu beMathebeleland bese bevota. Abantu beMathebeleland bakantshiwe izandla lezi, azisakhoni ukuphakama ngenxa ye-experience yabo. Kunezinto okufuze ezinengi okufuze zitshintshe, hayi ukuthi kuthiwe nje namhlanje so lomuntu beMathebeleland bhekana i-CCC. Abantu beMathebeleland baba bezobakwazi ukuthi laba kudlalisa isikhathi. I-example enkulu nguNkosana Moyo olishona according to isintu, ngoba isintu sithi uba umzali wakho ngubaba wakho angithi, kodwa uthe mayethu uyeza uzovotelwa abantu abaningi bathi abashonela ispecial bathi liNdebele lelo nguNkosana shonela kula Nkosana eMashonaland, so bayali ukumvotela. Abantu beMathebeleland sebafike epointini where even if ufake iNdebele bayekele ukulivotela, bekwazi ukuthi we are wasting our time if sisithi sivotela lowo muntu, ngoba in every other corner of iZimbabwe abasoze bamvotela. So bayenzani? Bayasuka-ke labantu abamatamatisi baye ematamatisini bayethengisa amatamatisi, ngoba besazi ukuthi we are wasting our time. Abagcina bengavoteli labakibo nezaphu, bagcina bethi kanti badlaliselana isikhathi. Into leyehlula uJoshua Nkomo le, so linalitshela ukuthi selingavotela emarondera lelo evumba amarambi afungwa. So babhizi nje bazilela impilo zabo, abanye benza nale i-active resistance, we are not going to participate. That's what happens in Matibeleland. So ukuthi ungatshintshwa nje ukutshintshwa igama kuthi sokulokhuphe osengumphokeli we-CCC, as long as uChamisa engasukuma wathi support uKhuphe, ngoba ngithi uChamisa uthi yebona ukuthi sokungena uKhuphe washo wa-rebel against uKhuphe. Babhekile abantu beMathebeleland babona ukuthi abantu abasetshenziswa sabona oyale hayi bathi wathi sithengisa amatamatisi. Ukutshintsha kwe-attitude, abantu abalimele labo yabona umuntu oyabe ne-even ithoma ye-experience yempilo yakhe as a whole time, okwenzakala kuJoshua Nkomo, okwenzakala kubo Nkosana Moyo manje, and things like that. So into engabakhuthaza yi-overhaul, ukutshintshwa totally kwe-attitude yabantu beMathebeleland, baqale manje ukucabanga kahle, kube nomkhokheli omutsha ozokhokhela ilokhuyani iZimbabwe. Babona ukuthi i-attitude yabantu le isitshintshile, otherwise without that village abantu beMathebeleland basarendile, abaningi bangkhona, abaningi they are actively involved in resisting, bayala ukuvota for those two different reasons that I have given.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyabonga, ngiyavalelisa futhi ngivalelisa ngokukholwa ukuthi mhlawumbe izinto zingakhona ukuthi nje eZimbabwe, but kuyabe ngenkalakatha yomsebenzi ekufuze wenziwe wo wonke umuntu, abantu bantshintshe i-attitude yabo. I-America ithe ma isenkalakatheni yenkinga yavotela umuntu omnyama olegazi lomuntu omnyama, ngoba bathi bephakathi kwenkinga ama-Republicans nje bajikele ezintini ezinzima.
Lo-ke bekungumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ebesiqhudalayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asivaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sifiso Akbetoroka uMandlovu, yena oyingcwethi
wezomkhuhlane wengqondo owayesebenza kwele Bhilithani njalo osehlala ekhaya eZimbabwe.
Ngaba lenhlanhla ukuthi ngathola i-opportunity yokubambana labanye abangani bami labo abangama mental health nurses e-UK. Kodwa lapha eZimbabwe besibabili kuphela kunhlanganiso yona leyo esayibumbayo okuthiwa yi-Mental Health and Learning Disabilities Action Group. Yikho-ke sasesinxusa abantu nje jikelele, abantu laba they didn't have to have i-qualification yokuba ngu-nurse, but just a passion and a desire to work with abantu abalama mental health issues.
Abantu bayeza ngobuningi babo kumbe abantu lokhu bengafuni ukuthi kuphumele egcekeni lokho.
Ngibona ingani abantu ababuyi ngobuningi babo njalo kula ma-challenges esingathi ngesikhiwa i-stigmatization, ukuthi abantu bakubona kufanele kube yimfihlo yabo, babe lenhloni zokuthi mhlawumbe bazise omakhelwane kumbe bahambe esibhedlela. Thina lapha kubulawa kulesibhedlela esikhulu okuthiwa yingutsheni, abantu balokwesaba ukuthi enhlangeni just like i-cancer, kulama cancer achiyeneyo kuyafana lama mental health problems. Ikhona okuthiwa i-depression, kukhona okuthiwa i-schizophrenia, kukhona okuthiwa i-dementia, lokhu okuhlasela ikakhulu abadala, abantu masebekhulile sebekuma-70s, 80s, 90s. Age lakho is part of the mental illness. So thina inhlanganiso yethu ngiyokuthi sifundise abantu kuma communities ukuthi i-mental health illness kahle kahle vele kuyini, ivangelwa kuyini, ivikelwa njani. Nxa kuyukuthi sehlulekile konke lokho kuvikela kwamhlasela umuntu, usizo lutholakala njani? Ngoba kwesinye isikhathi abantu balakho ukuthi babone ukuthi lapha kule nkinga, kule challenge, but bengabi lolwazi ukuthi actually although kule nkinga, kule challenge, there is help out there. Bengahamba bahambe kudokotela wabo, ku-GP, bengahamba ekliniki bayecela uncedo, bazabatshela ukuthi umkhuhlane onje, umkhuhlane wengqondo, uncedo lwakhona lutholakala ngaphi. Kulezi nsuku senginanzelela ukuthi kuma WhatsApp platforms, kuma Facebook page, you know, at least maybe once a month or once every other month, akuswelakali isikhalazo, umkhosi ovela kuma families bekhala ukuthi ukhulu ulahlekile, ugogo asimboni. And izikhathi eziningi ukhulu nogogo laba babedinga sebelahlekile balawo lo umkhuhlane okuthiwa yi-dementia. Ikakhulu abantu abamnyama asiwazi njalo asiwunanzelele. Nxa sikubona ekuqaleni kwawo siyabe sicabanga ukuthi vele umuntu omdala uyakhohlwa, kwesi sikhathi uzosothwa uloyiwe, singaze sadinga usizo, sidinge usizo sekonakele, ugogo uselahlekile lwe 2-3 days engalalanga ekhaya, ule 2-3 days engabonakali. Sadly, on one occasion kwaba kubi sibili, omunye ukhulu watholakala esefile. I-COVID yenze abantu abaningi ba experience i-stress, ba experience i-depression, ngokulahlekelwa, ngokufelwa izihlobo, imisebenzi. Ekufelweni lapha sikubonile ukuthi ngesikhathi sama-lockdown abantu bebengavunyelwa ukubuthana, kwenza labo abafelweyo basale bezizwa bengaduduzekanga. Konke lokhu kuyakhoza i-depression. Sizabona ukuthi there's going to be an increase in the incidence ye-depression, kodwa angiboni ukuthi abantu bazabuya ngobuningi babo bedinga usizo, bedinga uncedo. Yikho-ke ngibona kumele abantu sifundisane, sikhuthazane ukuthi hayi, uncedo lukhona for abantu abangaphathekanga, abakhahlamezwa ngumkhuhlane wengqondo. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Sifiso Agbetoroka uMandlovu. ebesixoxa layo kuhlelo lethu oluphathelane labesifazane.
Singakehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abesifazane abahlala emaphandleni bathi kuyadingeka ukuthi kusungulwe inhlelo zokuhlola abantu ukuthi banomkhuhlane wemvukuzane kumbe hatshi emakilinika nasezibhedlela. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.